Mugabe ungcwatshelwe emzini wakhe kulandela ukwala kwemuli yakhe uthi abekwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre njengoba kufunwa nguhulumende. Umndeni kaMugabe uthi umuyi wachiyayelayezele ukuthi kumele abekwe ngakibo njalo bakhulume emngcwabeni lo bakugcizelele lokho. Umzukulu kaMnumzana Mugabe, uMnumzana Leo Mugabe, yena utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uMugabe wathi akafuni ukubekwa eHeroes Acre ngoba kulezitha zakhe ezilakho ukugebha ibhokisi lakhe zisike izitho zakhe zisebenzise. Omunye wabakhulume emngcwabeni lo lamhla ngudadewabo kankosikazi Grace Mugabe, unkosikazi Shuvai Kumbojuma.
Isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna mai Mugabe, tinoda kukutendai.
Amazwi kankosikazi Kumbojuma asekelwe ngesinye njalo isihlobo sikaMugabe, uMnumzana Walter Chidakwa, yena othe lanxa inkokheli yomdabu yayifisa ukuthi umuyi abekwe eNational Heroes Acre, abemuli bakubona kufanele ukuthi bahloniphe izifiso zikaMugabe. Omunye wabalwa impi yenkululeko ephansi kwebandla lezaphu, uMnumzana Jabulani Sibanda, obekhona laye emngcwabeni kaMugabe, ulandiselela umsakazo ngokumfuqileyo ukuthi azevalelisa umufi.
Njengabantu baleli lizwe, abantu abasebenza laye ngesikhathi kukhululwa ilizwe, abantu abasebenze laye ilizwe selikhululekile, abantu abaphile laye sifunda kuye, siqondiswa nguye. Ukulahleka kwakhe ukulahlekelwa kwesizwe, ukulahleka kwakhe ukulahlekwa komhlaba. Uyakhumbula kakuhle ukubana iZimbabwe yakhululwa yimovement eyodwa but isebenza ngamaqembu amabili ezaphu lezana.
USibanda uthi kungalesi sizathu uMugabe ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngoba wenza umsebenzi omkhulu ukukhokhela eZimbabwe.
Saba ngabantu banye, saba yi-one Zimbabwe, one nation. Waqhubeka phambili even uNkomo engasekho ngemva kokubambana, wapha abantu iland, izikolo, izibhedlela, imigwaqo, lanxa into zonke zingeke zifezeke ngesikhathi esifitshane kodwa wazama akuzamayo.
Abemuli kaMugabe babonge uhulumende ngokubavumela ukuthi bambeke emzini wakhe. Umngcwabo lo ubungowemuli kuphela labantu abambalwa abavela kwezinye inhlangothi, ngakho bebebalutshwana kakhulu abantu. Ngimele iStudio 7 ngisekuthama koZimba, yimi uMavis Gama.